kuqondile njalo kulungile kubana kubuye imali ama-denominations angane athe xaxa singakhangela ukuthi sokuhlale isikhathi eside lokho kwabuya ezimdola lokho esenza ama-denomination amancane okwenza abantu bathwale intaba zezimali nxa besiyathenga singakunanzelela njalo ukubana inflation i-affecte izimdola ngendlela ephezulu kakhulu njalo kuyikukhohlisana okukhulunywa i-reserve bank nxa besithi bazalethe $50 kuphela ngoba besikhangelela ukuthi belethe imali ezithe ama-denominations aphezulu kakhulu ngoba la $50 yakhona ayenelisi lokuthenga isinkwa ayenelisi lokugada umjova kwezinye indawo so ikudlalisa isikhathi singathi kungaletha okuyi-convenience but ikudlalisa isikhathi abe kusenzakala ngoba ngokuya sibili kufuze ukubana i-US denomination yethu ilingane le-$20 nxa sikhangela i-standard esetshenziswayo nje kwezomkono one has denomination of any currency must be equivalent to $20. In this case, kuthi kubana yona le has denomination yethu. Siya sikhangela ukuthi 1 is to 82 ongwana muhla so singathi has denomination yethu ingaba $2,000. Ungakhangela kathi sibona umuntu ethwele 1000 eyama $2 yebo imali enganani. Yikho kucina kusenza abantu bejonjelwe, yikho kucina kusenza abantu bengayihloniphi imali ufice sijikelwe yonke indawo. Ngoba nxa ekhaya umnqwabanqwaba kuloku into azazithenga uncedi lokho.
Kudaba lokukhwela kwentengo, singathi sokulobubelo yini njengokutsho kukahulumende?
Ububelo bukhona endaweni zokukhwela kwentengo, kodwa ububelo bakhona bunganeno ngoba ngakhangela into eyenzakalayo ukubana i-price eZimbabwe idetermine by foreign currency. Kuza kuthola ukuthi kulabanye abayitholayo ku-auction system abazama ukuthi bengayithola bezama ukwenza enye imali eningi besebenzisa i-rate engashiyo auction nxa sebethengisa kube labanye vele abangayidingiyo abasebenzisa i-rate yabo. So uza kukhangelela ukubana ku-economy yethu kulabalandela umthetho kulabanye kuyephula umthetho kulabo osomabhizimusi labo abathatha esingathi i-advantage ye-situation bebekhweza ama-price mhlamahlayana nje kodwa kulobubelo compared to i-situation ade siyiyo ensinyangeni ezidlulileyo kodwa konke lokhu kufuze sikunanzelele ukuthi kungabe kubangelwa ukuthi siqede isikhathi eside siku-lockdown so economic activity eningi i-limited njengoba futhi singenele futhi ku-lockdown kube le-limited economic activity so kuzaba nzima kodwa sithi ububelo lobuvela ukubana sokuzinziza kwe-economy kumbe ikutshintsha kwezinto kungabe kusenziwa ngama-feature esithi limited economic activity evela ku-lockdown.